sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 12 kuNhlangula 2023 ngukhipu Stuve. Endabeni zethu lamhlanje.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Ukusikutaza laba abangalindisa ukuba bathumele amapepa abo.
IZimbabwe Electoral Commission kutaza abazancedisa kukhetho oluzayo ukuba sihambise amapepa abo masinyane kudalene nomination court.
Ikhazi yona ila esikhethi amavolunteer abavuyayo bazifaka phambili ukubana nabo responsibility medica le 4200 lize lonke.
Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula inkulungwane ezine. Amabandla aphikisayo athi iPhazi yenza okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikutaza abazancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ngqwabakazi ukuba belungise masinyane amaphepha abo azahlolisiswa lidale le-nomination court ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana Rodney Kiwa isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission njalo engumsekeli wekomishin le utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuba kuqakathekile ukuthi abazancintisa belungise kahle amaphepha abo kusese lesikhathi kungakafiki umhlaka 21 Nhlangula. UKiwa uthi laba abafuna ukuncintisa balakho ukuhambisa amaphepha abo kungakafiki usuku lolu.
We are encouraging candidates to send in their nomination papers now.
Ukusikutaza laba abazancintisa ukuba bathumele amaphepha abo bakuthi zeni ukuba baze lamaphepha abo kathesi.
Kiwa wethule inkuthazo le ngesikhathi ibandla leZANU PF lilodwa esevezele uZulu amagama abazancintisa kukhetho lwamakhansila, amalunga edayela ephalamende kanye lolukamongameli. Umnumzana Admire Masikati okuhlangothi lwabatsha kubandla leli uthi bazalungisa amaphepha abo ngendlela efunwa yiZeki.
Abantu babezikhethele umuntu abamfunayo ukuze yenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadala lokuthi awini xa esengekela namanye amabandla abe khona ukhetho. So mbona ngathi ibandla leZANU PF liyenze kuhle.
Amabandla aphikisayo akhanya lokhu edinga abazawamela ukhetho oluzayo, kodwa athi azahambisa amaphepha kudale le-nomination court ngendlela ehlelekileyo ngeviki ezayo. Okubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shirye Denga uchasisa ngalokhu.
Lokho kukhulunywe yiZeki ukuthi abafuna ukukhankasa ekhethweni sebengaqala ukuhambisa amaphepha abo ukuze ehluzisise yiZeki belungiselela i-nomination court. Yinto esemthethweni kakhulu njalo njengebandla lathi yinto esiyikhangeleleyo, ngoba nxa abanye benqabisazi sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kuma-province angafika 9 out of 10. So kuma-province lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu.
Umnumzana Kuda kwashe Zulu okubandla le-Alliance for the People's Agenda apha uthi sebelungisa amaphepha abazawahambisa e-nomination court.
Ngizimisele ukuthi ngihambisa amaphepha lawo e-court ngolwesithathu ivikezayo, ngoba akula ngenye indlela esingayenza ngaphandle kwalokho, ngoba kumele siwuncintise umbuso khona, sibancintise laba abadala sebekhulile kungene thina emahofisini, ngoba labo bahambe impini isikhathi besabancane. So lathi sesiyenza khonokho abakwenzayo, we are following their footsteps.
Umnumzana Ebert Jamuka webandla le-People's Unity Party uchasa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Abanye esisebenza labo ephathini ye-PUP sebeqedile ukuyenza i-clearance, yonke into ifuna nomthetho, sebelinde isuku lokufaka ama-papers yabo ku-nomination. So kukhetho siyangena.
Amabandla phose wonke yaseqalile ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimndodolozi Ndlovu.
Thank you. Abakhokhela inhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe okuqedakelwa ukuba ikhokhelwa ngamapolisa e-NCTA awe-Central Intelligence Organization kumbe CIO bathi balamalunga edlula inkulungwane ezine kwele Zimbabwe. Bathi bazisungulela inhlanganiso le hathi ukuba ikhokhelwa ngamapolisa e-NCTA. Kodwa abakumabandla aphikisayo bathi inhlanganiso le ingxenye yamapolisa e-NCTA. Umnumzana Gudam Sanka okwenhlanganiso ye-FAS uthi banikwa imali ngabantu kanye lamankampani atshiyeneyo. Ulandula ukuba bakhokhelwa ngumnumzana Walter Tafumanei, omunye wabaqondisi be-CIO.
Lamahhofisi ethu avondiwe lapho engikhona le-team yami sibenzela khonapho yenze ama-decisions e-FAS. So abantu labo nxa bezama ngokuthi hatshi isetinajiti to try ukuthi ngibaqondise ukuthi bebone indlela eyiyo.
Ye, kodwa-ke ilamalunga amaningi kangakanani i-FAS eziqintini? Sizakuthatha sibili baningi kakhulu, i-district le-district lomuntu kuyefika la ku-provincial level, njalo abantu bayahola imali yonke leyi lithatha.
I-FAS yona ila esithingi esithiwa ama-volunteers laba abavuyayo bazifaka phambili ukubana labo bekwazi ukusincedisa le 4200 lizwe lonke esilabo bayavolontiya. Kodwa nanxa bevolontiya lathi siyadinga ukuthi sibanike lase izimadlana ukuthi bethole ama-airtime bekhona ukufona bekhona ukudla nangecampaigna. Imali leyo sincedisa singathi ngamavolontiya nje abantu abasincedisayo lapha nalaphana bebesincedisa ama-donors besincedisa nje nemali esijeneyo sase siyavuka lathi siyengalwana la esifakele imali esifakele siyafila singatholi lapho esingathi i-confident isosi engasile kuse ngemali.
Uhulumende-ke alitholi imali khonapho kumbe losekelo?
No, uhulumende akutholi imali, akutholi imali kulesifiso sokuthi ithole, kodwa uhulumende akangeneke okwepolitics esethi alitho lina litho behulumende so asilinike nasente so uhulumende kakafike kumina.
Ye, siyakhumbula njalo belingani liyakhankasa ebantwini nxa besiyakhangela amagama abo khona ngale ku-voters roll. Kuthiwa beliloba abantu phansi ubhala ukuthi lo igama lakhe mbani uhlala ngaphi, belikwenzelani khonokho?
Ya, lapho silabantu esithi ama-volunteers ethu banabantu babo abakumahlelo esithi ngama-members ethu elunga le-ZANU-PF. Ngikholwa le-opposition layo seyabona yathi i-strategy yayo kuthiwa yibhrumango ukuthi ube lihlaza phandle ubeyele phakathi. Batsho ukuthi bona amalunga abaphakathi kwe-ZANU-PF bona balamalunga, thina samalunga amaningi akuma-structures ethu. So thina sakubona kufanele ukubana hatshi njenge-organization asibeni le-analysis yokubana out of 6.5 registered voters bangaki abangabelunga lethu abazahamba besiyabhekela amabizo abo esithi i-inspection. So abehlezi nje kathana le-police station bekhayela ukuthi okay, lo ukumaselethi ubuyile uza ukumaselethi ubuyile, ngakho-ke basinika i-analysis. So kathesi kulama-36 ukuthi out of 1.7 million abajekhayo esicabanga ukuthi ngabe yiphi nami yikho esesikwenzela kuphela and sasikwenza mgcini.
Umnumzana Gudam Sanka ukunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe esekela ibandla le-ZANU-PF. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Walter Tafumanei. Sixoxe lomnumzana Felix Makalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Sithanda ukuqinisa abantu bakwethu ukuthi hatshi bo i-FAS ayisiyo civic organization, ayisilo bandla elizimileyo lodwa. Lasungulwa ngamajaha eSolusi College besithi bona bafuna ukuthi bancedise izano ukwenzela ukuthi bawin ama-election. Basebethatha imicijo yayo yayalungiswa yabunjwa kuhle ku-Central Intelligence Offices e-headquarters. Njalo silobufakazi ukuthi u-Deputy Director of CIO nguye othungamela le organization. Asithandabuzi ukuthi yingxenye ye-intelligence organization, ngabantu abafuna ukudunga ama-election bazenze njengabantu abazimeleyo bona befuna ukuthi ama-election la angahambi kahle.
Baba Mafa, likutsho ngaliphi khonokho ukuthi ungani nguye okhokhela inhlanganiso le? Likuthatha ngaphi khonokho?
Siyababona indawo zonke, siyababona kuma-polling stations wonke, kuma-province wonke, ngabantu abaziwayo ukuthi bathelela ngaphi, ngubani obalawulayo, le njongo yabo siyayazi. Ngalokho mahlabezulu asibeni lezibindi senze umsebenzi wethu singabuyele emuva njalo singathanda udlame ngoba wona bafuna udlame ukwenzela ukuthi badilize ama-elections la ngoba sebebonile mpela ukuthi lo nyaka bazabamba insiba zejuba i-CCC lo-president Chamisa yibo abazatshaya intambo. Ngalokho sithi ayi abazimelanga bazalwa yizanu njalo babe imbaxa ye-CIO. Lokho silobufakazi obukhulu kodwa ke sizanqoba noma besenza imcimbi-cimbi yokuthusela abazali emakhaya.
Lo ngumnumzana Felix Makalela Mafa okubandla le-CCC sixoxe laye ekobulawayo. Zithwele nzima izakhamuzi zemcwazini esiqintini sematopo esabelweni sematopeni South lapho masela azenzela umathanda etshontsha izifuyo zabo ikakhulu obabhemi. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Kusukela ekuqaleni kwalo umnyaka sokula madonga afika amakhulu amane 400 okubikwa ukuthi atshontshwa kulesi sigaba iningi selilala liqutile komvunda lilinde izifuyo. Ugogo Magazela uthi amasela athaya avala isipa sakhe sababobhemi.
Ngibatshontshe busuku kade ave ufika amadonga afika.
Utshontshela mangaki wena?
Mina ntshontshele 7 kondo yawube khona lapha ephumula le-Bellevue but-ke sihambe siyeripota kwesinye isikhathi ungaripota uzokuthatha nga-3 months. Ngoba bengaze behlangane labantu beqhuba amadonki. Ababuzi, uyahamba umuntu nje watshontshile ahambe la. Amasela abaleka athi amapolisi. Hayi uhulumende kasikhangeleki ukuthi amadonki aqakathekile. Ngoba yasinceda.
Esinye njalo esekamuzi umnumzana Mika Mpofu uthi sebaqeda amadonki akhe njalo kwamanje sebengenela lenkomo zakhe.
Hayi kutshontsheni bayatshontsha kakhulu. Kathesi basanda kungitshontsheli inkomo ezimbili. Angathola kuphela amabhera kunye eceleni komgwaqo. Akulo kusokwabantu. Njengamapolisa ngisengaziphotha kakhulu. Akula muntu oselele bani bami. Akula.
Liyakhala lepolisa lesigaba umnumzana Nevachuma.
Hayi lati sifuyo zindlela eziyaphela. Okuphela kakhulu zidonki. Inkomo yebakwenza kodwa hhayi akuvamanga ukuthi ulandelelane. Idonki yizo esezibhelile kakhulu abantu bakhalile indawo yonke nani. Abanye abasela vele.
Uthobhuka umhlanga weMcwazini Village ufakaza ngolahlekelwa kwabantu izifuyo zabo kulindawo.
Vele sesihlala abantu izakhamuzi sesihlalela evalweni amasela asebhashini lapha kusafuywa la kuqiniswa kusafuywa njengamadonki haya ayaphela. Ngesikhathi sisiba la madonki la ngabe namhla abantu kabathwala izimo kwenza imisebenzi yabo kodwa awasozibona umuntu ngaze uyayithenga sasiyakuvinyekho. Amapolisa asincedise. Lathi siyazama ukuthi sizincedise kodwa ke siyafisa lokuthi amapolisa asincedise.
Kwabotshwa umuntu ephumula kobulawayo kunyanga ezimbalwa edlulileyo owayethengisa inyama yedonki. Abantu sebecabangela ukuthi mhlawumbe amadonki abo ayabulawa inyama yabo ithengiselwa uZulu. Usobhuku yaphambili egcizelela ukuthi kungenzakala ukuthi uZulu wakobulawayo othenga inyama emgoqweni uthenga inyama yedonki.
Njo uzathenga kwesikhathi yathenga inyama ungayazi ukuthi ingaphi isiyiphisipisi ungakwazi ukuthi ivele ngaphi. Ingozi yona le siyezwa kuthiwa amanye amadonki abonakala endaweni zephumula ngale egangenele manje ngala kungeneki ngaphandle nxa ukuthi uhulumende engancedisa abantu besithi besiya khona ngale nxa ukuthi azwakele kukanje kula mapolisa abale sikhathi
nxa kungeneki benzani bayashaya
babulala sile ngoba labo uyabizwa bekhuluma lapha vele asifuni umuntu olobumbulukayo bajonjani bathi asifuni umbulukayo.
Isikhulumeli samapolisa esabelweni seMathelen South, u-Assistant Inspector Moyo, uchazisa ngokwenzakala esigabeni lesi.
Thina njengamapolisa eMathelen South, sithanda ukukhuthaza uZulu, ikakhulu esigabeni seMatopo kwelekezi. Bananzelele kakhulu izifuyo zabo, ikakhulu obabhemi. Silabo abatholakeleyo eSontala, sebequnywe indlebe, okwenza ukuthi abantu abanikazi behluleke ukubananzelela. So, basofanini kakhulu izifuyo zenu, kuzigeke ngalezi, sithi ingalo yomthetho izalibamba.
Izakhamizi zicela uhulumende angenele, ngoba amapolisa sehlulekile ubamba amasela njalo, zithi azikwazi ziyalimangani lonyaka, njengoba amadonki esephelile. Ngiyimele Studio 7 ngisemncwazini eMatopo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sengangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Silvio Berlusconi wayengumkhokheli wakwele Italy lasekho. UBerlusconi wayesaziwa ngokuthanda ukukholisa emaphathini lokuya emacansini labesifazana abaningi ubhubhe namuhla. Akwaziwa ukuba ubulewe yini. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba sokulungiselelwa umngcwabo wakhe. Kulabantu abalitshumi abagoqela kade betshada abafe engozini yomgwaqo kwele Australia. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba imoto kade behamba ngayo ebithwele izethekeli ibhewuke entabeni okulenkungu e-New South Wales izolo ebusuku. Usebothiwe obetshayela imoto yale. Sokuhlengwe abantwana abane ehlathini kwele Colombia abahlale egangeni okwenyanga ezingamathumi amane kulandela ukuwa kwendizamtshina akade behamba ngayo. Abezindaba abe-Reuters bathi abantu bamangaliswa yikusila kwabantwana laba okwesikhathi eside bebodwa egangeni. Bayalwa okumangalisayo kule Sudan okulempi yomvukela. Kulamazwe ambalwa azama ukulumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu eZimbabwe bakhuthazwa ukuba besebenzise ngonanzelelo imbawula ngesikhathi samakhaza. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imbawula zibulala abantu abaningi minyaka yonke ngoba kayisetshenziswa kahle ngoZulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ingcwethi lezi zithi ukusetshenziswa kwembawula ezindlini kuvaliwe iminyango lamafasitela kwenza ukuthi ikhiphe umoya obizwa ngokuthi yi-carbon monoxide ohitsha umuntu acine elahlekelwa yimpilo esebuthongweni. Zithi lokhu kungenxa yokuthi i-carbon monoxide igcwala masinya ukwedlula i-oxygen ephefumulwa nguzulu, kungakho iyingozi nxa kuvalwe indawo ezingenisa umoya ovela phandle. Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya, udokotela esibhedlela sempilo, uchasisa ngokusetshenziswa kwembawula ezindlini.
Ngiyaxwayisa ukuthi inanzelele ekusebenziseni imbawula. Imbawula zingaphambanisa into eziningi. Nxa kuyukuthi imbawula le ele-coal eningi livale bese livale emnyango lithi liyalala ebusuku, iyingozi empilweni zabantu. Kumele abantu basebenzise imbawula nxa sebesiyalala, imbawula zifakwe phandle zingaze kwalalwa kuvalelwe endlini. Lezi zona ezenziwe ngekhoulu vele umnyango lasemini ungaziwavalwa.
Umongi umnumzana Thulani Mahlangu uthi intuthu ephuma emalahleni embawula iyabulala nxa umuntu engayihotsha.
Imbawula ziyingozi ngoba zile ntuthu ebizwa kuthiwa yi-carbon monoxide. Li carbon monoxide ayizwakali umnuko kodwa iyabe ilokhu isiba khona. Njengoba abantu abaningi bevala iminyango bevala lamafasitela nxa bengangena endlini, kutsho ukuthi umoya esiwujayeleyo awusangeni endlini, kuyabe sokuthola lakala leyo carbon monoxide kuphela. I-carbon monoxide ingangena emzimbeni ayiphumi, izahlala lokho ikhona okugcina kubangela ukuthi umuntu afe lungenxa yokuhotsha lintutho okuthiwa i-carbon monoxide etholakala ezimbawuleni.
Umnumzana Joseph Nkomazana unobhala wenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu kumele benanzelele lapho ababasela khona umlilo labantwana ukuze kwenqatshelwe ingozi.
Sokuyisikhathi somqando sinanzelele into zomlilo, sinanzelele lapho esiphasela khona imlilo. Iya kulanto singayenza vele siphakathi kodubo. Asila mali zamagetsi, amagetsi akhwela, uzimanti siyabona ka izvesi yakhweza. Njalo ikhweza wona amagetsi angkhona engekho. Nxa engekho kunzima ukuthi siphonge ukuhlala kungenanto eyenziwayo. Abantu begcina sebecabanga ukuthi khona badinge lezo nkuni babasemambawula bafake ezindlini.
Unkosikazi Melissa Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi abantu kumele benanzelele ukuthi abalali lembawula ezindlini kanye lokuvala ngci ugcine kungangeni moya.
Nxa sikhangela khathesi sesingene esikhathini somqando, kodwa okuqakathekileyo okumele sikunanzelele lokuthi sikwenze nxa sisebenzisa imbawula yokuthi akumelanga sivale endlini kungangeni umoya ngoba kuyabulala ikakhulu ikhole siyananzelela ukuthi iningi nxa lifake imbawula liyavala umnyango lamawindi abanye baze balale ubuthongo bengacutshanga imbawula okuyingozi kakhulu abanye basuke bafiyele ebuthongweni.
Ingcwethi lezi zithi akumelanga imbawula zifakwe duzane lezigqoko lokunye okufanayo. Zithi akumelanga uzulu alale endaweni okulembawula ngoba kulula ukuba bebulawe yintuthu engakhanyiyo i-carbon monoxide. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Abantu abaningi enkayi esabaneni seMathabeleni North bakhala ngentengo yempahla ekhuphuka phose nsuku zonke kanye lesivuno esingathola lutho lonyaka. Bathi uMangoye uselala eziko. Kubika uNodaba Dlamini.
Izakhamizi lezi zithi zithwele nzima ngoba akulamisebenzi eZimbabwe njalo lonyaka kazitholanga isivuno esihle. Zithi isimo lesi sengezwa yikugugudeka kwedola leZimbabwe okwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Bakhala njalo ngokusetshenziswa kwedola leMelika elizweni besithi kalibambeki. Umnumzana Stanley Sikhosana ohlala esigabeni seTorhwe uthi ngezizathu lezi sebesehluleka lokuthenga amabele kanye legwayi lokwehlisa ulaka.
Sesikuphele siyahlwele ngesenti siyabhema kumele sigqayise. Abula mali izitolo atesinto zankona amafrayi zankona alubhekhe sukela kuthiwa $3 amafutha kuthiwa $4 abanye bathi $5 njalo ukuthi abeni uhulumende iyakwenza ukuthi i-five price control ngabona sibhekhe ngoba siyagandwa.
Unkosikazi Sibongile Lubambo odabuka emathetshaneni uthi konke nje emavinkilini akusathengeki.
Asilesifisa ukuthi ngakuyehla izinto lezi sithenge kuhle ngoba yazi avela kakuthengeki sibili yazi noma uhlezi ekhaya yazi hhayi akuhambi kahle. Izulu laqalisa lisina kuhle safaka inhlanyelo kodwa hhayi akusasicacelanga kuhle ngoba vele hhayi asivunanga kulalutho emasimini so asikwazi lokuthi vele sizakwenza kanjani lonyaka.
Umnumzana Sithelo Mpofu laye ukhala ngentengo lesivuno esiphansi lonyaka. Uthi uhlupho lolu selubangelwe njalo yikusweleka kwabancedisa isigaba lesi ngokudla abagoqela iWorld Food Program eyasuka endaweni le kunyanga ezedluleyo.
Indlala inenge ebantwini ngoba vele already sesebolekana izimpuphu umuntu ayihluleke khona ukuyibisi la ubonti. Abayimtile efamily vele kaguzanga zuzelweni igogoko ubona ukuthi vele kalandle angakubhadala ngayo. So le ntengo vele na yala sibili kuyakhwela amafutha wona la ukhugi ngoye susidlala izindumba zwene zoqeda idubo bona ukwala amafutha.
Umnumzana Evans Masuku usomabhizimusi enkayi uthi udubo lolu lwengezwa ikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Ukuze uthole umuntu ehamba hamba kulabe ethengisa something kumbe ezothenga something eshop uyabe esebenze somewhere wasebenzela enxanye uchayisa dina enxanye ugamulile enxa uhamba wabanje inkuni abanye bazidiliverela inkuni ngona bezokuphela ngama 5 umuntu kwana bezokuthiwa imali.
Kukhale njalo ngokuthi indawo eziningi lapho abawoda khona kazisathathi ama-bond notes njalo kwabathathayo intengo yakhona iba phezulu kakhulu. Unkosikazi Siphathisiwe Mabhena othengiswa emavinkilini akomvubu uthi ngabe kuyavuma uhulumende avume kusetshenziswe idola leMelika ukuze kuvuselelwe amabhizimusi abo aqala ukubhidlika ngomnyaka ka-2019.
Sokudula ama-wholesale amaningi kathesi vela njenge-ecocash iyabi phezulu kakhulu imali yangikhona nxa wodoti vele lo lanxa uyithwele ngefoni yawufaka lokuthi awula mali.
Umnumzana Masuku uthi uhulumende kumele avezele uzulu amathuba emisebenzi kanye lokwebolekisa osomabhizimusi imali zokuthengisa impahla.
Sesifisa ukuthi nxa kungaba yamalona nje sakwazi ukuthi siyeboleka imali kugovernment. Ugcwalise ishopu yakho. Uyigcwalise ishopu ukuthi uzathengisa nearly 3 months ungawodala. Ngesikhathi uthengisa lapho uyakuthola khona uprofit abangcono abangabhadala leyo mali abayikweletile.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngamabhizimusi athuthukayo olwe-small and medium enterprise development uthi ziningi inhlelo zokuthuthukisa ikakhulu abesifazana.
Ziningi izimali abangazinikwa enye nge-women's bank, enye nge-Zimbabwe Community Development Bank, enye nge-women Women's Development Bank. So zonke zontathu lezo ziyancedisa omama lama communities.
Abacubungula inhlelo zikaZulu babika ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe kazila misebenzi ikakhulu abatsha. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke zonke isikhathi senu balaleli beStudio 7 akasize ukuthi lamhlanje lithini ngalokho elikubhekane lakho njalo lokubengelela isihlobo labangani.
Salibonani, salibonani Mahlaba Zulu. Igama lami nguPhathiwe Sibanda, ngikhuluma ngikwele South Africa ngokokuhlala. Uhluphe engibhekane lalo okwamanje ngilo mne wethu owabotshwayo eBotswana usedonsa inyanga. Kodwa ngiyabonga ukuthi izakhamizi eziduze nami labangane ayi bayangincedisa kakhulu ukuthi singenza njani ukuze aphume. Yena-ke wabotshela ukuthi wayehamba ngemoto elomuntu ongelazincwadi babupha bonke abantu ababephakathi kwale moto, kodwa yena hayi icala akalenzanga. Izincwadi nje zalabantu ababehamba labo yilo kuphela uhlupho engibhekane lalo okwamanje. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami zonke, ngibingelela umntanami Admire Moyo, ngibingelele umama wami ekhaya umamazala wami. Ngithanda ukudlala laye ngithi ngusihluzeni, usihluzeni kamadlela. Ngithanda ukubingelela ugogo wami Mahlomuka wasekhaya entuno ngesigabeni sasePlum Tree. Unyoni umfana wembuzi zami oyelusa inkomo zami ekhaya, uDaniel Ngwenya umntakamamazala nezindala njalo.
Salibonani, mina ibizo lami ngusithabile Nkomo, ngihlala koBulawayo eZimbabwe. Into esihlupha lapha koBulawayo bakithi yikuwa kwamandla edola esithi RTGS. Sesihlutha yikhona oku ukuthi uzithenge isinkwa sakoproton sokumele ube le 10,000 bonds ukuthi ugade umshova ukuze uyefika koBulawayo. I-10,000 bonds. Sokusithayiza ngamakhanda kakhulu ispeciality lesilabantwana abafunda enzikini yedorobha, ngoba ukuthi umntwana agade ekuseni esiye esikolo agade ephenduka sokumele abe le 20,000 bonds, okuyimali enzima kakhulu ukuthi uze uzibone usibambe imali engange-20,000. So yinto esingathi isihlupha kakhulu kokuthi kusiyaphela linyanga kaJuni asikwazi ukuthi kuyabe umshova usiyimalini, ngoba sikhuluma namhlanje nje isinkwa siyi-10,000, umshova uyi-10,000. Ngiyabonga, ngibingelele kuyo yonke imuli yasephela ndaba koBulawayo. Ngibingelele kunye labantu abami. Ngiyabonga.
Igama lami ngubekezela Ngoma, ngihlala koBulawayo. Izinto currently zizinzima ngenxa yama-exchange rate landani laba, kwenza kube nzima ukuplana for whatever, particular labantu abalezimali emabhenki landani, lama-prizes sudden sehayikile. And amanzi asilele ezweni lethu la, amanzi ashota, lamagezi akunzima. Hopefully kuzalunga one of these days. Currently hayi, ngingathanda ukubingelela abantu abami lo medium, my two boys and the wife. It's okay, thank you so much.
Le yimbono yabalaleli beStudio 7 bakhuluma sivile abantu. Nxa ufisa ukuthi ungene kunamba ke ukhulume labantu, thumela i-audio yakho kunombolo ethi 202-394-4872. Wathi ngiphinde njalo lapho ke wabhala ngelahle kumbe ngokunye ubhala ngozwani, naso khona ngapho ke nxa ubhala enhlabathini ubhala kuzwakale phela 202-394-4872. Lingakhohlwa njalo ulive talk namhla sikhuluma ngokunikwa kwamoya undawaningi sithole isicoco sobuqhawe belizwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye besilazo. IZimbabwe Electoral Commission ikhuthaza abancintisa kukhetho oluzayo ukuba behambise amaphepha abo masinyane kudalele nomination court. Inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ithi ilamalunga edlula 4,000 ezigabeni ezitshiyeneyo eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa umthembo Themba uKeeps Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.